benanamasiwa
we senziwe manje
yena baba mkhulu babelo bola
usenzi uthalo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncithwa kwenduna yakogodlwayo uvezi maduna mafu isicoco seqhawe lelizwe sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwentiweni
indaba le yokuqhawe Heroes Acre kuba ihero i-national hero kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa yokuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo
kuyini ongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjwe lidale leZANU-PF Politburo
i-Politburo yona ibiza i-Party 1 that ZANU-PF kuphela asozungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU nxa uvela ku-MDC nxa uvela ngaphi ngaphi uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi awungeni ku-Politburo yikho ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isindaba yepolitik isindaba yepolitik nxa isindaba yepolitik wena ongekho kuqembuleli noma usebenze kanjani asozuthole isicoco lesiyana yikho ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaze uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angachaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre umdladla wazancifa ancife 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 ubuqhawi akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre hayi uliqhawe jikilili
pho ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni
kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo kumele kuphume kuhulumende kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga ku-politic liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally totally separate from i-politics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile
udaba lethuluma lapha namuhla besixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwentiweni asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
sigcina amasiko
wenu
okwakusenziwe mandulo
sigcina
amasiko
wenu
okwakusenziwe
mandulo
kanjela obaba mkhulu babelobo logogo
wenu.